waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 20 Mpandula 2016 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ngani mina izingoma ezingathathelwa ngupresident Mgabe sezintuthwane, kodwa ngibona ngani uzaphindana lesi idaleyo ukuthi uzabe zama ukuthethisana lamazwe afana le-America labo-Britain esithi bona benza ukuthi kungabi lokuthula kweZimbabwe, njalo mhlawumbe akhale ngama-sanctions.
Abaningi bathi bakhangelele umongameli Robert Mgabe ukuthi uzethula amazwi bani lapho esethula umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations.
Ngethemba ukuthi hayi abakuchotheleyo ayithiyo corruption, lezihobhu ukuthi bachothele nje ukuhlukuluza nxa ukuthi bayahlukuluzwa njengebandla sizathatha ipasipuwere semkhandlisini emakhoti ukuthi sezicubungule ukuthi ubahlukuluza ngalini.
Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere usemise umsebenzi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda lamakhansila amahlanu. Umongameli Barack Obama wele Melika wethule umbiko wakhe wokugcina engumongameli emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba njengoba lo ngumnyaka wokugcina umbuso wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Robert Mgabe ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni wamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly kusasa ngesikhathi ezinye izizalwane zeZimbabwe zisithi akuqakathekanga aza kukhuluma. Umgabe njengenhlala yenza ukhangelelwe ukuthuka inkokheli yamazwe athuthukileyo avame ukuwathethisela ukuhuquluza umnotho wezwekazi le-Afrika njalo achothoze umbuso ocuku onjengowakhe. Umgabe wayejayele ukuthatha isikhathi eside sethula umbiko wakhe kukhanya lezinsuku amazwi sesiba malutshwana ngenxa yokukhula. Inkokheli yamanye amazwe ekhuluma emhlanganweni lo lamuhla igoqela umongameli Edgar Chagwa Lungu weZambia osanda kukhethwa nguZulu loba kulabanye abakhono nayo, umongameli Jacob Zuma okwele South Africa, umongameli Arthur Peter Mutharika weMalawi labanye abafika amachumi amathathu lantathu. Umongameli Barack Obama wele Melika wethule umbiko wakhe lamuhla emhlanganweni lo lapho athe kumele kuphele okwenziwa ngabanothileyo abafihla imali kwamanye amazwe uZulu esidla ingqweqwe zomlomo.
Often those who benefit most from globalization have used their political power to further undermine the position of workers. In developing countries, labor organizations have often been suppressed, and the growth of the middle class has been held back by corruption and underinvestment.
Labo abathola abakufunayo kwezomnotho emhlabeni jikelele bajayele ukusebenzisa amandla abo kwezombusazwe ngokuqhubeka bencindezela izisebenzi. Emazweni athuthukayo izisebenzi ziyancindezelwa okumangalisayo. Okunye okwenza izisebenzi eziningi zingathuthuki yikufumbathisana lokungavezeli imali uZulu.
Meanwhile, global capital is too often unaccountable. Nearly $8 trillion stashed away in tax havens and a shadow banking system that grows beyond the reach of effective oversight will never be stable.
Kusenjalo banengi abafihla imali yabo endaweni ezingaqedakaliyo okwenza ukuthi badle bodwa bachiye uZulu esidla ingqoqo zomlomo. Kule mali efika ku $8 trillion efakwa emabhanga angaqedakaliyo emhlabeni wonke jikelele. Akuphileki kahle emhlabeni lapho okulabantu abayisilinganiso sokunye ekhulwini 1% abavambe umnotho abantu makhaza bona bethwele nzima.
And in the same way, we need models of governance that are inclusive and accountable to ordinary people. I recognize not every country in this hall is going to follow the same model of governance. I do not think that America can or should impose our system of government on other countries.
Kumele njalo sibe labohulumende ababuswa ngabantu. Ngiyawazi ukuthi ohulumende abalapha bangeke benza okufanayo njalo elemelika lingeke litsho ukuthi kumele benzeni.
But there appears to be a growing contest between authoritarianism and liberalism right now. And I want everybody to understand, I am not neutral in that contest. I believe in a liberal political order. An order built not just through elections and representative government, but also through respect for human rights and civil society.
Kukhanya kathesi kulokulwisana phakathi kokubusa kukaZulu lokubuswa yilabo abaphethe intambo. Mina ngibona engani kumele ohulumende bebuswe ngabantu, njalo bahloniphe ilungelo likaZulu.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Barack Obama wele Melika ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly lamhlanje. Umnumzana Nkululeko Sibanda ingcweti kwezombusazwe ofundisa ekolejini le-Huddersfield University eleBhilitane utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi uMgabe uzathuka inkokheli yamazwe athuthukileyo emhlanganweni lo.
Ngibona engani mina izingoma ezingahlatshelwa nguPresident uMgabe sezinlutshwane, kodwa ngibona engani uzaphinda yena le esiyijayeleyo ukuthi uzabe zama ukuthethisana la mazwe afana le-America labo-Britain esithi bona benza ukuthi kungabi lokuthula kweZimbabwe, njalo mhlawumbe akhale ngama-sanction njengoba sibona ukuthi uminister uMoyo uthi uzama ukwenza ukudingisisa ukuthi ama-sanction angabe esenza ukuthi izinto zibe njani, zibe nzima kanjani kweZimbabwe. Ngibona engani uza gijimisa lona lolu hlangothi lwendaba, kodwa ludaba osoludinwe kakhulu ngoba kusegcekeni ukuthi abantu beZimbabwe iningi lalabo basemadorobheni ngabasazwanani lobukhokheli bukaprezidenti kweZimbabwe.
Kodwa-ke ukuthethisa kwakhe khonoko ajalo ukukwenza, kambe kwenza mehluko bani nxa sikhangele ubudlelwano beZimbabwe leMelika lamanye amazwe?
Ngibona ngani mina amanye amazwe vele akasamlaleli uPresident uMgabe ukuthi uthini, sebemkhangela njengomuntu ovele uzakwenza njalo, sebemelele nje ukuthi mhlawumbe kwelinako uzaba lo muntu uzakhokhela ilizwe ongaziphathi ngaleyo ndlela osiphatha ngendlela etshiyeneyo. Kodwa ngibona ngani kuyinto abangasela ndaba layo, abasalaleli, sebephongumana nje bakhangela iceleni nje bathi angathini njengoba enguye nje bayamyeyisa nje.
Ye, mase sikhangela-ke umhlangano lo omkhulu we-United Nations General Assembly, singathi unceda ngani nxa sikhangele iZimbabwe?
KweZimbabwe angibona ukuthi kungaba khona okukhulu engakunceda ngaphandle kokuthi nxa kungaba lokukhulu kungaba la mathuba ukuthi abantu bakhulume ngokwenzakalayo, abantu bejengisela becela ukuthi kuntshintshwe uhulumende. Ngaphandle kwalokho ukuthi kube nokukhangelwa kokwenzakalayo kweZimbabwe, angiboni ukuthi kukhona okukhulu okungenziwa i-General Assembly. Iyona vele yayingalungiselanga khonokho, yayilungisela ukuthi kube lithuba lokuthi amazwe ahlangane akhe ukubambana ngendaba zokuthuthuka lezamalungelo abantu njalo njalo, kodwa ngendlela yokuthi uvela kula kuzwana lokukhulu kakhulu kwi-assembly. Bonani kwenza kube nzima ukuthi ikhangeleke njengendawo okungatholakala khona ububelo kwezezimbabwe.
Pho-ke ubona zani-ke umongameli Mgabe uzaphathelani abantu beZimbabwe?
Akala nto ozayiphathela, yini uzazitholela ithuba lakhe lokuthi aphindaphinde amazwe akhansuku zonke.
Hello-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe obexoxa le Studio 7 ecingweni eseBhilitane. UGibbs Dube uphinde waxoxa umnumzana uxoxe lo mnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma kudalela lephalamende ekubandla leZANU-PF. Ake sizwe ukuthi uthini ngokuzwa kwethulwa ngumongameli Mgabe.
Umongameli wethu into adume ngayo yokuthi uyamelela amazwe aweAfrika, amazwe akuthird world nxa siwufaka ngesiNgisi. So ngibona ngamta uzabe ebambe khonapho ukubana kusetshenzwa njani, kwenziwa njani, kuhamba njani, ukwenzela ukuthi bona amazwe lawa abantu yabomelika labobrithani lamanye basibambe kuhle, basibambe njengokuthi lathi singabantu njengabo.
Ye, kodwa bakhona bathi ajale ukukhuluma khonokho kungani kakuncedi iZimbabwe, wena ukubona njani?
Umongameli into ayikhulumayo yinto eloncedo kakhulu, ngoba ukhuluma ngezinto eziqambeke kakhulu ezisihlukuluzayo ngapha. Into ezifana layo abazale zokuthi yona iMelika isifake kuma-sanction ukuthi sifakelani, udinga uswele athethi ngikhuluma nje omnyaka lowo bafake amakampani ethu alungisa ama-fertilizer kumasansi ukuthi bakwenzelanokodikuswele ngako-ke mina mbonanta yinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi bakuthethe uma bakuthethanga ngokunye kodwa okuqakathekileyo ukuthi kumele akukhulume njalo uyabe kukhulumile
ye kodwa bakhona sibili abaningi abathi ababoni ukuthi angaze kukhulume khonokhu kungabe kunceda izimbabwe wena ungakubeka uthini khonapho
ungakhulumi yiso isono esinkulu kakhulu kodwa ukukhuluma yiko oqalileyo ukwenzela mhlawumbe omunye umuntu umzwane kedwa-ke uzambamba agcine eguqukile wenza into epheleleyo ngakho-ke ukukhuluma kumele ahlale ekhuluma ukuthi bazayenzani sokungokunye njalo futhi nxa sokunjalo ekhulumile ilizwe lonke ngathi amazwe wonke umhlaba wonke uzabona ukubana kanti nxa kukhulunya into enje kanti labo abantu abakhulunya ngento yonaleyo bona benzani ngakho
lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lezanu PF emela iphelandaba Mpophoma edalela ephalamende ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekonale kobulawayo. Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere usemise umsebenzi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda lamakhansila amahlanu bonke bengabe bandla le-MTCT ebethesa icala lokungethembeki. Ukasukuwere yena ngokwakhe laye wetheswa icala lokungethembeki kulandela ukuthengisa izitanda zokwakha okuthiwa zathengiselwa abantu abambalwa okungekho emthethweni ababalisa umfundisi Walter Magaya. Abanye abamiswe umsebenzi awukhansila bakobulawayo babalisa umnumzana Charles Moyo, mzana Dube, Ruben Mathengu lo James Sithole. Embikweni awuthumele ikhansili yakobulawayo kasukuwere uthi amakhansila la asebuthelele izitanda kulokuthi enze umsebenzi wokuphathisa uZulu. Ukasukuwere ubikwa wathumela iqula ukuthi lihlolisise kungethembeki edolobheni lakobulawayo kudaba lwezitanda. Kwatholakala ukuthi uBanda waye lomhlabathi e-Ascot Racecourse lapho ayakha khona izindlu zama-townhouse. UBanda ubikwa watshela leliqula ukuthi wathenga lumhlabathi okusemthethweni. Lamuhla uBanda uthe kafuni ukukhuluma le-Studio 7 ngalolu daba ngoba esithi lugcwele ezombusazwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo utshele i-Studio 7 ukuthi ukasukuwere kamelanga abe nguye omisa abantu umsebenzi ngokungethembeki ngoba izandla zakhe zingcolile.
Njengebandla le-MDC thina into okuthiwa yi-corruption asifuna kuyizwa. Wonke umuntu osebandleni lethu uyakwazi khonokho. So nxa kuwukuthi bekuludaba lokuthi kule-corruption ngilethemba ukuthi ibandla izathatha amanyathelo okumele bawathathe ukwenza ukuthi ivikele udaba lwe-corruption ngoba sonke siyazi ukuthi udaba lolu selubulele ilizwe and njalo abantu abaningi bayayekelwa besona besenza leyo corruption. So ngethemba ukuthi hhayi abakuxotsheleyo ayisiyo corruption, lezohopha ukuthi baxotshele nje ukuhlukuluza. Nxa ukuthi bayahlukuluzwa njengebandla sizathatha ukwasikuwere semhambisi emakhoti ukuthi siyecubungule ukuthi ubahlukuluza ngalithi.
Siyabona ukubana yena umphathintambo ukasukuwere ungani laye azimhambeli kahle lapha. Lingathini lina nxa selibone sethatha inyathelo elini?
Sithi thina laye uza kukhansili yakobulawayo ulenzani la ezingcolileyo ngoba vele yena ngomunye wabahuquluzi abantshontshela izalwane zaseZimbabwe behlala beyintshontsha njalo kababotshwa. So sinethemba ukuthi laye ukasukuwere kumele ukuthi abotshwe abotsheleleyo corruption.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amalunga ebandla le-MDCT umnumzana Fani Munengami oweGlenview lo nkosikazi Ronia Bunjira labanye abalichumi lasikhombisa baphiwe imvumo yokuhlawula imali yesibambiso sebail emthethwandaba kamantshi eMbare. ababotshwe betshengisela emkhosini wobuqoqwe ngamabandla akumanyano we-National Electoral Reform Agenda kumbe inera ngomgqibelo owedluleyo. Umantshi, umnumzana Stan Mambanje owembare, unqume ukuba abantu laba bahlawule amakhulu amane amadola i-$400 ngamunye ukuze bathoniswe amacala abo besuka emakhaya abo kodwa beziveza kanye ngeviki emapholiseni baze bamiswe phambi komthethwandaba. Abantu laba betheswa umlando wokubangela udlakela ngokuphatheka ekutshengiseleni obekuqoqwe ngamabandla ezombusazwe aphikisayo awomanyano wenera befuna kube lenguquko emthethweni elawula ukhetho. Kunjalo nje ugatsha olubona ngezemithetho luthi kulicala ukuthengisa iflag yeZimbabwe kumbe ukuthengisa yiloba yini okulomfanekiso wayo nxa umuntu engelamvumo. Embikweni eliwethule lamhlanje lolugatsha luqwayise uZulu ukuthi imithetho ephathelane lokusebenza kweflag iyakwala ukuthi ithengiswe. Lwengeze lwathi abalenjongo yokuthengisa kumele baqale bacele imvumo kumphathintambo wezemithetho. Isigwebo sokuphula umthetho lo yikuhlala ejele kwenyanga eziyisithupha kumbe ukuhlawuliswa imali engena kumakhulu amabili amadola. Abalwela amalungelo oluntu bathi lapha uhulumende sezama ukulwisana lemikhankaso ephikisana lombuso weZANU-PF esebenzisa iflag efana le hashtag this flag.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 6065, la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Isikhulumeli somanyano wetajamu kasesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi yena okhululwe ngomthethwandaba ngeviki edluleyo ngemva kokuhlala esitokisini kwesikhathi eside ubotshwe njalo lamhlanje kodwa waphinda wakhululwa engetheswanga cala. Umkhwananzi ubesetheswa icala lokutshayela imota ekhuluma kumakhale ekhukhwini wakhe. Umkhwananzi ngomunye wabasakhulayo abahlezi betshengisela kulezi nsuku besola umbuso weZANU-PF njalo besithi uMongameli Mgabe sekumele asuke embusweni. Kungelani lokubotshwa kwakhe umkhwananzi uthi uzaqhubeka etshengisela engelakwesaba. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo mkhwananzi walandisa okwenzakeleyo lamhlanje.
Uke wabotshwa kumaviki edluleyo wahlala esitokisini okwesikhathi eside bekunjani? Akukwephulanga umoya yini?
Hello ke umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli somkhankaso wetajamuka sesijikile obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. ku-live talk kuhlelo lwabasakhulayo lwe-The Connection lamhla sixoxa ngokuhlukunyezwa kwabantu makhaza nxa betshengisela bekhona ngokuthula elizweni. Lithini ngakho lokhu? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ake singene kundaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalingisi kumabhayisikopo abalodumo umfazi lendoda uAngelina Jolie loBrad Pitt babikwa sebehlukene ngemva kokuchata ngomnyaka ka-2014. Umumo uqhubeka ungamanga kuhle esigodlweni seDemocratic Republic of Congo iKinshasa ngemva kodlakela oluqhamuke ekudibaneni kwabebutho labantu makhaza betshengisela besola uhulumende besithi umongameli Joseph Kabila kasuke. Abaphila ngokuthengisa isitaladeni kobulawayo lapho okwathiwa kuzakhiwa izitolo i-mall egodini kobulawayo sebebuyele kulandela imbiko ethi ukwakha sekumisiwe njalo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi utshele Studio 7 ukuthi ukwakhiwa kwe-mall le akusaziwa ukuthi kuzaqala nini.
Njengezakhamizi lapha kobulawayo kukhanya ngathi abantu sebehlanganiseka amakhanda ngendaba yemuva, ngoba ngale muva bekuthengisa ukuthi hhayi ngojanuwari kuzaqalisa kutshintshe kuthiwe ngofebruwari kuzaqalisa. Khathesi akusela mntu okhuluma la ngawobuthule, so uzananzela ukuthi sikhuluma kade khathesi abantu abasakwazi ukukwenzakala. Kodwa ungakhumbula ngale mva kwakugcina ungathi laphana kuthiwa uhulumente usengenele kuthi yena izinto zethendwa mazihamba kuthi kufanele zirithendwe. Kwasala ungathi kule confusion enjalo. So ke akukhondakala kuyikho yilo uhlupho sikhona ngomall, kathi sakula mntu ongakuphendula silokucaca ukuthi landizele nge-mall kwenzakalani.
Kunjani khona lapho imeli yakhiwe khona njengoba sisazi ukuthi kwasuswa abantu ababesebenzela khomphana?
Hayi, ikhuluma kanye kathi abantu babhizi bazithengisela khona bani. Abantu babe ngathi basuswe but abantu ungakhana kathi singazifika phana egodini kugcwele abantu bayazithengisela. Akusathengisa i-agency leyani yayikhona, so asakwazi ukuthi kumbe lokho kukhomba ukuthi udaba lokwakhiwa solwehlule kumbe solumisiwe. Yikho kungani nje abantu kuyasikhathaza ukuthi kanifele kwenzakalani, and asilampe endle eqacayo esiyitholayo lobanga. Akukhansili la njengamakhansilazi lawa abacaci ukani ndaba yemoli ihamba kanjani.
Sike sabona ebulenjini lapha be-inthanethi kukhulunywa kuthiwa khona kungani sekumisiwe njalo ukwakhiwa kuyaqala ngenyanga kaNovemba. Kungakuliqiniso yini imbiko leyi kumbe vele sokuyikukhuluma nje kwabantu?
Ye, unganandzelela kakhulu ebulenjini lapha esi-social media kulezi ezingezikhulunywayo, ezinye ziyabe zingelaso ebambekayo. So yilithi ubola khona sina siyasikhali ukuthi nxa kuthi le information iqinisekile besikhali lingawukhansil uyaphuma egcekeni. Babikele izakhamizi ukuthi hhayi imoli yenza qalisa kanje, basitele ukuthi leyani iproblem babelayo lohulumende wayesisiyena uhulumende ungathi ufuna ukumisa, bathi ukuthi hhayi uhulumende lo wayefuna ukumisa sekuphela into seziqhubela phambili. So kathesi onke umuntu sibonge ukuthi sikhangele sibone into kwenzakalani. Akula mntu leqiniso lakho ukuthi kuhamba uNovemba, phela uNovemba ngasikhuluma ngawo useseduze. Kodwa nxa kuleyo kungaqasi ukutshengisa ukuthi kwenzakalani laphana egodini kumbe kumoli, kusuka abantu sibe singasabi leqiniso lakho ukuthi kuhambe kuliqiniso yini, ngoba ungakhumbula kuhle. I think amahlandla ayedlula 4-5 khathi sithiwa kuyaqaliswa kwehlule kuyaqaliswa kwehlule, abantu abaselaqiniso lembiko yonke le elethwayo, abantu bese sizabona nxa sokuqalisa.
Khona bekuthembisa na ubana kungaqala ukwakhiwa njalo iphele limall, kungaba lobubelo ikakhulu kwezamabhizimusi akobulawayo?
Leyo liqiniso elikhulu, yikho thina satsho njengezakhamizi sacaca ukuthi lanxa kuthiwa kulokunye ongahambanga kuhle uhulumende afanele sifuna ukuthi sasesenayo uhulumende kayekele i-project liqhubekele phambili. Nxa kuyikuthi kukhona owagangayo kule project abadile lako botsho leyo muntu owagangayo kodwa i-project iqhubekele phambili, ngoba i-project lingaqhubekela phambili khonaphana nxa kuthiwa sikhiwa siyananzela ukuthi khathesi kuzavuleka imisebenzi eminingi abantu bahambe bayisebenza. Nxa sokuphelele futhi kwakhiwa sokulama-shops kuzavuleka imisebenzi abantu baqhatshwe baqhubeke siya phambili. Phezu kwalokho futhi kuzangezelela uhlonze esingathi yivali kusithi, ngoba i-project yana i-project enkulu enhle engenza labantu abafika ubana bazoyinvesta baphandle kwamazwe babuye beyathatha i-project leya. So kithi kuqakathekile kakhulu leyani i-project ingami iqhubeke siya phambili, izavula imisebenzi, ikhulisa status sedorobho iyenze labantu abangaphandle babuye kubantu bazoinvesta ngoba yiprojekthi ekhangayo umhlaba wonke. So kuqathe leyo projekthi ibe khona kwakhiwe abantu babenefite labantu.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Bindi unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo Bulawayo Residents Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Akesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ugaja olubona ngemisebenzi yokuthiwa kwenhlanzi lokuphathelane lempilo yemanzini kwele Indonesia. Lumanyene lohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko olwe US Agency for International Development, USAID. Ekusunguleni iqembu lengcwethi elizafundisa abakwele Indonesia ubungcitshi bokuba ngabaqondisi emsebenzini lo emadolobheni asekhunjini lolwandle aweManadu. Lokhu kulandela ukuloba kwele Indonesia isivumelwano se-2009 Agreement on Port State Measures sokuvikela lokulwiswa kwemisebenzi yokuthiya inhlanzi okungekho emthethweni lokuthengiswa kwazo kwamanye amazwe. Kulamazwe angamashumi amathathu lanye, 31 agoqela ele Indonesia, lawe European Union aloba lesi sivumelwano ngenyanga kaNhlangula 5, 2016. Nyakenye inhlolisiso enziwe ngabe MMAF iveze ukuba ele Indonesia lilahlekelwa ngamabhiliyoni angamashumi amabili amadola, $20 billion ngomnyaka, ngenxa yemisebenzi yokuthiwa kwenhlanzi okungekho emthethweni lokuthengiswa kwazo kwamanye amazwe. Iziqondiso zokulawula imisebenzi yemadolobheni asekhunjini yolwandle avumela ukusetshwa kwemikhumbi enakanelwa ukubana ingabe isetshenziswa ngabathiya inhlanzi lokunye okungekho emthethweni. Ngakho-ke, imfundiso ezatholiswa abakwele Indonesia igoqela izifundo zasemaklasini kuzoba lezinye ezenzelwa emsebenzini. Ngemva kwalokho, kuphinde kusungulwe indawo zokufundela lumsebenzi ezatholiswa abasekhaya ngemva kokuba ingcwethi kanye labaqondisi sebeqedile sebegqibe izifundo zabo kulomsebenzi kwelemelika. Lapho ke sebephindele ekhaya kwele Indonesia, kule ndawo ezinhlanu eziqutshwa umsebenzi wokuthiya inhlanzi kulelo lizwe ezisekhunjini lolwandle ezibalisa iSamudera Bungus, SS West Sumatra, Samudera Nizam, ese Jakarta, Samudera Bitung engenyakatho kwele Sulawesi, kube le Nusantara Amboni ese Maluku, nganye le Nusantara Pelabuhan Ratu yonake enge West Java. Ele Melika liphathisa kulomsebenzi ngezigidi phose ezingamashumi amane amadola, $39 million, lisebenzisa uhlangothi lwayo olwe USAID ukuphathisa uhulumende wele Indonesia emadolobheni wonke asekhunjini lolwandle. Umqondisi wohlangothi lobudlelwano bamazwe omabili kwele Melika, uShaja Dafes Brian McFeeters, uthi yena, siyaziqhenya thina abeMelika ngobudlelwano obukhona phakathi kwethu lele Indonesia kulomsebenzi wokulwisana lokuthiywa kwenhlanzi okungekho emthetheni kanye lokuthengiswa kwazo kwamanye amazwe. Ngaleyo ndlela, ele Indonesia liza kwenelisa ukulondoloza izigidi lezigidi zamadola yenzuzo elahlekelwa yiyo okwakhathesi ngenxa yamasela la athiya lokuthengisa inhlanzi kwamanye amazwe okungekho emthethweni. Wona umnotho walelo lizwe uthembele kulumsebenzi.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Hayi, isikhathi kasavumi, bakithi sesehlukana. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.